into abazayikhuluma yile sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho njalo ukhetho belokuthula bazatsho kanjalo basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithetho andaba lezinto ezinjengazona lezo basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika yezwekazi le-Afrika konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu yebo kambe uBotswana kuhambe ngendlela efaneleyo hayi ngoba kuwine opposition kodwa ke labantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo le-Mauritius siyabona ngokunjalo kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezinsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele bakubatshintshe indlela abasebenza ngayo babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi
ye kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu
okuba ngalokho yokuthi bandisa kakhulu kufuna ukuvikelana hayi ukuvikela ama-constitution bathanda ukuvikelana hayi ukuvikela amalungelo abantu khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo basebesesaba ukuthi kusasa yimi abesesesaba ukuba lensolo uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandelwa lweZambia kanjalo 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 abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela lami ngifuna ukudlelezela abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki kudingaka ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonishwa amalungelo abantu ukhetho lubanjwe ngokwemithetho ekhululayo sine-SADC principles and guidelines kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi yikho lokho kumele bakukhangele nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga kumele bakukhulume ukuthi hayi ukhetho alusisuthisi aluhambanga ngendlela efaneleyo kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo kodwa lokho angiboni bekukhuluma lakancane